Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 kwekwezi 2022, Prophet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Citizens are demanding an end to poverty. They are tired of promises, fake promises from the government of the day. They are tired about being abused.
Abomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuhlala ngekhaya bengayi emsebenzini ezikolweni lemakolitshini owe-National Schools Shutdown okhangelele ukwenziwa ngumvulo bathi amalungiselelo asekusibanga esiphezulu.
Aluba kuya ngathi izakhamizi besicela ukuthi zethu ngayiyangezelela futhi kube lo mkhankaso futhi ukwenzela ukuthi abantu laba angafinyelela abalo bethatha ama-IDs nobethathiswa bahambela bayirejista inombolo ziqansi ziye phezulu bese sixwayisa njalo ukuthi izakhamizi ukuthi le nxa iblisi ngabangakhona asiqhubekeni semahofini ezekhona ngale famu nasiyarejista singami.
Inani labantu ababhalise ukuvota kuhlandla lesibili olebeliqhutshwa ngabeZimbabwe Electoral Commission libikwa liphindwe kabili nxa kuqhathaniswa lele hlandla elenziwe ngohlolanja. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi osakhulayo uNomos Banda owazakala ngegama lokuthi Maluka, yena ucula ingoma zomdumo we-Afro Jazz. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuhlala ngasemakhaya bengayi emsebenzini ezikolweni lemakolitshini owe-National Schools Shutdown okhangelele ukwenziwa ngumvulo bathi amalungiselelo asekusibanga isiphezulu. Bathi njalo lanxa sekulempiko yokuthi abezomvikela sebelungiselela labo ukuvimba ababuyeli muva. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Enye yenjongo yokuqhuba lomkhankaso yikuba uhulumende ahloniphe okumunyethwe isisekelo sombuso ukuthi atholise imfundo kungela nhlawulo kanye lokuthi iholo lababalisi libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2018. Isikhulumeli enhlanganisweni yomanyano wenhlanganiso ezisebenzana loZulu owe-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Obert Masaraure, uthi bayawusekela umkhankaso lo.
About 16 trade unions are also busy mobilizing on the ground. Vendors are also doing the same. Nurses are doing the same. So it is now a citizen protest. Citizens are demanding an end to poverty. They are tired of promises, fake promises from the government of the day. They are tired about being abused. You can look at the transport queues which we are witnessing on a daily basis, where people spend up to 5 hours waiting for transport, destroying productive time, and also others are being abused in those queues.
Abantu baqeda amahola amahlanu belindele ukuthola okungabathwala okuyinto engaphazamisa imisebenzi njalo labanye bayahlukunyezwa kuleyo mizila.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabasekela lomkhankaso kodwa elokuthandabuza ukuthi uzaba lezithelo na.
Kodwa ke kumele siqale sikhangelisise ukuthi okweminyaka imbalwa edlulileyo kwake kwaba nawo la ama-shutdown siwayenza. Kuyini okwatshintshayo singayenza i-shutdown kanye nanapha sikhangelele ukuthi kutshintsheni? Ngoba ukugcina kwakutsho ngokokuthi uZulu uphila ngokusebenza into ayidlayo nangangalanga linye. Nxa sesicela uZulu ukuthi avale ayenze i-shutdown siyabe sithi uZulu uzophila ngani? Kuzatshintshani nxa singaba ne-shutdown? Ngoba mina mbona ngani vele silokhe sifuna ukwenza iplani eyodwa kodwa si-expect ukuthi kube nama-results achiyeneyo.
Unyoni uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokutshengisela hatshi le eyokuhlala emakhaya athi ayisasebenzi njengoba iningi labantu sekungabaphila ngokuzisebenza.
So mina vele angiboni ukuthi abantu abakhuluma ngokuthi kumele sibe ne-shutdown bacabangisisile indaba le kakhulu ngokwayo, ngoba uhulumende uzimisele ukuthi uzajezisa bonke laba abazatshengisela njalo abazayenza i-shutdown. So singahlala ezindlini zethu esingayithi ngenye i-lockdown esiyabe sesisiphe yona, siyabe sesiphila ngani? Sisidlani thina vele singenalutho lokuthi ngingayikela ukuya lapho engisebenza khona ukuthi ngithole idola lami vele andakuphila ngilakudla. So iqakathekile le ndaba ukuthi kumele siqale sibonisise vele ukuthi iyophela kanjani, njalo after mhla ka 9 kuza kwenzakalani mhla ka 10 nomhla ka 11 kusiya phambili.
Esikhathini sangemuva umongameli Emmerson Mnangagwa wakubeka sobala ukuba bonke abaphatheka kumikhankaso etshiyeneyo yokutshengisela ukukhonona kwabo bazojeziswa kanzima okugoqela ukubotshwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Newsday ukuba amapolisa akazi lutho ngokuba khona komkhankaso wokutshengisela, njengoba yonke imibuthano kumele yaziswe abasesipholiseni. Kodwa abaqoqa umkhankaso wokuhlala emakhaya ngomvulo bathi kasikho isizathu sokukwenza lokho, njengoba lolu hlelo lungasilo lokufola ezitaladeni, kodwa ukuzihlalela emakhaya ilanga lonke abantu bengaqhubi imisebenzi. Abakhokhela lomkhankaso bathi kunenge okumqoka abafuna kulungisiswe ukuze ziphele indubo ababhekane lazo elizweni, lokhu ngokugoqela ukulungisiswa kohlangothi lwezokuthwalwa kwabantu emadolobheni, ukusilela kwemali, ukuqedwa kwobunzima uZulu abhekane labo ekuphileni kwakhe, ukwehliswa kwezimali ezihlawuliswa kuzigaba zonke zemfundo, ukutholakala kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela, ukuguqulwa kwendlela abekhomishini ebona ngezokhetho eyezek esebenza ngayo, kanye lokukhuphula iholo lezisebenzi lemali ezitholwa ngasebachiya umsebenzi baya ekuphumuleni abakupension. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inani labantu ababhalise ukuvota kuhlandla lesibili obeluqhutshwa ngabeZimbabwe Electoral Commission lokubhalisela abantu libikwa liphindwe kabili nxa kuqathaniswa lelihlandla elenziwe ngohlolanja lakuqala. Sokuphuma inkuthazo yokuthi abezek babasungule elinye njalo ihlandla lalolu hlelo kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani labantu abebeqala ukubhalisa ukuvota kumkhankaso wesibili oweZimbabwe Electoral Commission iZEC bedlule inkulungwane ezilikhulu i-109,405. Kunani leli abayisilisa baphose bafike inkulungwane ezingamashumi ayisithupha i-59,904, ukuthi abesifazane baphosa bafike kunkulungwane ezingamashumi amahlanu i-49,501. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi umkhankaso uncede kakhulu ukukhuphula inani lababhalisileyo elizweni jikelele.
Well, siyananzela inombolo ezikhutshwa izethu ukuthi umkhankaso lo kuregista ukuvota owenziwe ukugcina nokukhanya hayi kube le mpumela engathi iyathabisa kancane. Sinanzela inani labantu elisondele kuba naliye rejista ngoba i-12,000 sibona ngathi kuzanyiwe, kodwa-ke aluba kuya ngathi izakhamizi besicela ukuthi izethu ngayiyangezelela futhi kube lo mkhankaso futhi ukwenzela ukuthi abantu laba angafinyeleli abalo bethatha ama-IDs njengobethathiswa bahambe labo bayirejista, inombolo ziqansi ziye phezulu bese sixwayisa njalo ukuthi izakhamizi ukuthi le nxa iplisi ngabangakhona asiqhubekeni semahofini ezekhona ngale famu na siyarejista singami singadonisele, kodwa siqhubeke sisebenza ukuba nabantu abaningi babele ngxenye ekuvoteni.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi ocubungula ezombusazwe, uthi abantu kabakhuthazwe ukuqhubeka bebhalisa.
Lezi zibalo zibonisa kahle ukuthi nxa abantu bengakhuthazwa kakhulu ukuthi bayibhalisele ukuvota baza kwenza lokho, ngoba zenyukile kulokho kade zikho khona ngesilinganiso esilikhulu ekhulwini i-100%, okutsho khona ukuthi nxa ngabe uzek lawo wonke nje amaqembu aphathekileyo ngawezepolitiki ngazimeleyo layo uhulumende bangakhuthaza abantu ukuthi babhalise njalo babaphe izithupha ukuze babhalise, kungenza lokho kube ngcono ukubhalisa kuqanise kusiya phezulu. Bonke abantu kuyo yonke indawo basengabhalisa, abakhuthazwa abantu babhalise bakwazi ukuthi kulelungelo, kanti futhi kungumlando wabo ukuthi bavote ngosuku lokuvota.
Unkosikazi Esther Zulu, umhlali wakobulawayo, uthi amanani aphansi aseMatabeleland atshengisa ukuba sebekhathele ngokuvota, kodwa kungabi le nguquko loba intuthuko ezigabeni lezi.
Matabeleland sesikhathele ngobandlululo singaze sikhethe vele inkokhi kodwa akukho khanya esingawona kwenziwe. Khathi esimgwaqo ifile nxa usenkaya uhambeki izikolo zentutshwane vele akukho esikubonayo kwenziwa ngabo councillor kumbe we-MP. And uthando lokuvota lolu luvele solusiya lokhe luncipha. Okunye ukuthi abantu ngapha bahlukuluzwa kakhulu yi-ground. So vele abantu sebelokwesaba ukuthi bake ba-exercise ilungelo labo elokuvota ngenxa yalokho abakubonayo.
Umnumzana Joseph Nkomazana, umhlali wakobulawayo, uthi kufanele abantu babhalise ukuvota ukuze idolobho lakobulawayo lingalahlekelwa ngezinye izabelo.
Thina njengezakhamizi sibona ngani baphangisile ukubuyela kumadepo bamona. Besifisa ukuthi ngabe bahlale isikhathi maybe kwezizinyanga phosezimbili bezorejista abantu lapha lathi njengeinhlanganiso yezakhamizi sikhuthaza abantu ukuthi hayi bantu asizameni sithontisele ngoba inumber yethu bengani sifuna ukuqansa mbijane ekurejisteni ngoba lapha sisabela njengoba kusazakala ukuthi sisabela ama-constituency ethu angu-12 kobulawayo ukuthi phose nxa singasakwenzanga khonokho singagcina sesigqumela zeki iqede emasinya ohlelo lwalo ngabe bahlayile mbijane okunye okwenye kwabonakala ukuthi abantu bathini abantu bayarejista yini kodwa vele silethemba abantu bebezarejista sengobuningi ngoba inkuthazo ibikhona sifile ebantwini ukuthi rejiste abantu bese besukuma inhlanganiso eziningi zisukuma abakhuthaza abantu ukuthi barejiste so sithi hayi abantu bezeke ngababuye futhi bezoyenza uhlelo lolu ama-elections angabe seduze ukuthi abantu bayevota ngoba baningi abantu banga.
Umkhankaso wesibili oweZimbabwe Electoral Commission iZEC waqala mhlaka 11 Mabasa waphetha mhlaka 30 Mabasa u-2022. Uqhutshwa ngesikhathi esifanayo lohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kungelambadalo. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli seZEC kobulawayo ngoba ubelokhu engaphenduli imibuzo. Kodwa iZEC yethula umbiko isithi ngensuku iqhuba umkhankaso lo kubikwa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 baguqule indawo zokuvotela. Kumkhankaso wokuqala owenziwe ngonhlolanja kobulawayo kubhalise abantu abazinkulungwane eziyisithupha i-6,000 kuphela. Ngowesibili inombolo le ikhuphukile kancane yaba ngephindwe kabili. Izigaba ezimbili ezibe lenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota imathebelele ne-South ebelenkulungwane phose ezinhlanu i-4,993 kulandele imathebelele ne-North ebelenkulungwane eziphezu kwezine kuphela i-4,079. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yale botswana lithi selibhekane lohlupho lwabantu abangenisa ngokudlu izilimo lembida okufana lamagwili okuvela eZimbabwe leSouth Africa. Izilimo eziningi ziyasilela kwele Botswana kulandela isinqumo sikahulumende wakulelo lizwe sokumisa ukungena kwazo zivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhulisa umkambo wayo wezilimo. Intatheli izindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kwele Botswana abaphila ngokuthengisa esitaladeni eyethusanga bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetsi esikhale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa esitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi akulabokuza abathengisa ukudla esitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isigqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labokuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga athathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabokuza kodwa indlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaStara abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekane lesimo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabokuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHabron uthi noma nje bezwisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi babemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuzwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana, including ukuthengisa okutsheneyo ezistrithini. As long kulokuzisisana, abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi, kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomzana zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza, kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo indlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula, eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa, iyinto ezamemetheka emazweni amaningi, ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe, ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje, ikakhulu nalana mazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi akumangalisi ukuthi kwele Botswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazi-ke ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana, okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo, njengama sectors afana le vending, informal trading and so on. Lanxa nje bekungabe kusenzakala lokhu, bekungenzakali ngendlela okusekuza qhubeka ngayo manje kulandela lokho kwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwanzalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya isitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngiseHebron kwele Botswana.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwezimoto lamabhasi ukuthwala abantu emadolobheni kanye lomkhakhaso wokukhuthaza abantu ukuhlala ngasemakhaya bengayi emsebenzini ngomvulo njengendlela yokutshengisela ukusola isimo somnotho lesombusazwe. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ilizwe leCuba lele Melika liqhube imihlangano eWashington okucubungula imithetho yokungena lokuphuma emazweni womabili kanye lokunanza isivumelwano se-US-Cuba Migration Accords esiphathelane lalezi inhlelo. Lo bekungumhlangano wakuqala eminyakeni emine phakathi kwamazwe womabili becubungula lolu daba. Imihlangano enje ibiqhutshwa phakathi kweminyaka yonke kulandela isivumelwano sakuqala esasayinwa ngomnyaka ka-1984. Imihlangano le yamiswa kuze kube lodubo lwezempilakahle kwabasebenza kwisigodlo seMelika eHavana. Mhlaka 21, kunyanga edluleyo, isiphathamandla seMelika unkosikazi Emily Menrala samanyana leseCuba, umnumzana Carlos Fernandez de Castro, ukukhokhela amaqula amazwe abo. Embikweni olotshiweyo, uhulumende weMelika wathi iqula lakhe liveze izigaba lapho inhlelo ezilawula imithetho yokungena lokuphuma elizweni ezaphumelela khona, njalo wachasisa le migoqo eyabakhona bezama ukufeza izivumelwano. Kube lokukhuphuka kwenani labantu beCuba ababefuna ukungena kwele Melika kunyanga ezimbalwa ezedluleyo besebenzisa imigwaqo kumbe imifula. AbeCuba basuka elizweni labo ngezizathu ezehlukeneyo, kodwa siyazi ukuthi isisusa yikwephulwa kwelungelo loluntu, ukungakhululeki, ukungavikeleki kanye lokubhidlika komnotho welizwe, kutsho weMelika. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price uthi ukuqhubeka ngokukhulumisana ngalezi inhlelo lele Cuba kulethe ithuba eliqakathekileyo lokuxoxisana ngendlela zokulandela izivumelwano lokuzimisela kwele Melika lele Cuba ukuthi ziqhube ngemfanelo langokusemthethweni. Okunye okwahlafunwa kulowo mhlangano ukuthi kulandelwe imithetho yeMelika eyokungena elizweni lemisebenzi yezigodlo zeMelika. Ugatsha lukahulumende weMelika luthe okunye njalo okukhulunyiweyo ukuthi sungulwe incwadi zamavisa ezinikeza imvumo okwesikhatshana kusukela kunyanga edluleyo. Inhlelo zezizalwane zeMelika eziseCuba kanye lokuthi bephiwe amavisa angayisiwo awezethekeli. Ukuvumela imithetho yokungena lokuphuma elizweni ehlelekileyo phakathi kweCuba leMelika kuqakathekile emazweni omabili, kutsho ugatsha lukahulumende weMelika olugqibe ngokuthi kuhambelana lenjongo yeMelika eyokuhlanganisa imindeni lokuletha inhlonipho kumalungelo lokukhululeka eCuba.
Lolongeke kuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi kumele banqobe ngesonto uze umkhankaso wabo wesigabeni sePremier Soccer League ungaqhubeki ungena ehlathini. Kubika intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leHighlanders lizongena kumdlalo wangesonto leqembu leBulawayo Chiefs lihlezi endaweni yeChumi Lambili engalaleni yemiklomelo, njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uveze ukukhathazeka kakhulu ngalesi simo.
Sikhangele ukuthi umdlalo omkhulu esingathi ngesilungu kumele ube 10 points singahlala leDynamos, and umdlalo kumele siwine ngesonto noma kanjani. Kodwa hhayi, abadlali bakubona nje baku-understand ukuthi sesilahlekelwe ngama-points amaningi nde sokuyisikhathi ukuthi sichaze ukusithatha ama-points.
Ukapteni weqembu leHighlanders u-Ariel Sibanda uthi yena labo njengabadlali kumele babophe ziqine ukuze iqembu liphumelele.
Ngokubona kwami awusiwo mlandu kamqeqeshi sonke isikhathi, ngoba nxa sesiphakathi enkundleni yena kulutshwane angakwenza, yikho umlandu omkhulu usemahlombo ethu abadlali. Yithi esehlileka ukusebenzisa amathuba esiwatholayo okuhlohla lokuvikela isango lethu nxa sihlaselwa.
Iqembu leBulawayo Chiefs lona lihlezi endaweni yeChumi engalaneni yemiklomelo, njalo umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi ukhangelele ukuba kuzadlalwa ngendlela enathisa amanzi ngensonto.
Ngiyalihlonipha iqembu leHighlanders ngoba iqembu elikhulu kakhulu, hathi koBulawayo kuphela kodwa elizweni lonke. Phezu kwalokho abalandeli abalomfuthu, njalo ngilithemba kuzaba kumnandi enkundleni. Ngikhangelele umdlalo onzima oza kuba ngumhloliso omkhulu kabi uqembulela.
Eminye imidlalo yevikile chumilane yomncintiswano weCasalaga Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo, iqembu leHarare City lizemukela eleManyika Diamonds ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChicken lizadlala leHerentals ngaseLuveve. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leWawa ngaseNyamunga. Iqembu leFC Platinum lizadibana leCapes United ngaseMandava, kuthi eleBlack Rhinos lizanqikelana leGenzi Platinum ngaseSakuva. Ngesonto, iqembu leTenex lizadlala leTriangle ngaseSakuva, kuthi iqembu elihlezi phezu kwengalane imiklomelo eleDynamos lizadibana leBulawayo City ngaseNational Sports Stadium. Emdlalweni odlalwe namhlanje enkundleni yeSakuva, iqembu leyadala inqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanya. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, inguJoseph Njanji.
Waza Friday liviki silomculi osakhulayo uNomosi Vanda. Yena ke wazakala ngegama lokuthi Maluka. Yena ucula ingoma zomdumo owe Afro Jazz esebenzela ekoBulawayo. Umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umjumo Afro Jazz ucula ngabaculi asebekhulile eminyakeni yokuzalwa. Kodwa umfana kaSibanda ngosakhulayo wahle wakhetha ukungena kulo mdumo esemncane. Kodwa singakangena ukuthi wangena njani kulo mdumo weAfro Jazz. Wathi sizwe ukuthi udawina udabukaphi.
EGwanda khona indawo abathi kusenqameni ku-28 under Chief Matema. Yikho lapho engizalelwe khona, ngakhulelwa khona. yikho lapho engenze khona izifundo zami kusukela ngisasencane ngazoqeda primary education yami khona, kanti ke ne-secondary education futhi ngayenzela khona.
Ukuthi maluka lavela ngapi ungacaza mdawu ukuthi kungani wakhetha ukuzwa ngegama leli?
Ngiqale ngisasekhaya, ngisase esikolweni ukuhlabela, ngiqale ngikwenza nje njengento engiyithanda engihawukela ngibona abantu beyenza. Kodwa ngokuqiniseka sibili ukuqala mina ukuthi ngihlabele nje sengingumaluka, ngiqale ngomnyaka ka-2020. So ngase ngicabanga ukusebenzisa ibizo elithi Maluka. Umaluka ubaba mkhulu wami. So ubaba mkhulu wami wayeyinyanga, ngase ngicabanga ukuthi ndisebenzise lona.
Kumaqumbayo ukuthi uzungene kulumculo.
Ekukhuleni kwami bengithanda ukulalela kakhulu umculi ongasekho emhlabeni, u-Oliver Mtukudzi. Yena esiwayesenza i-Afro Jazz Music. Uye wadlala indima enkulu kakhulu kumaluka ukuthi ngizincine mpuma lesinqumo sokuthi ngizoyenza lo mculo othiwa i-Afro Jazz. Lezi ngoma ezilapha ziphuma kulo leli album elisha nje eliphume ngawonalo unyaka. Siyaludinga usekelo lwenu ngoba umculo njengoba nje siwenzela lina sikhangelela ukubana kube yini futhi elizowuphakamisa liwufikise ezingeni eliphezulu. Amadlalade ami atholakala kimi noma ku-YouTube. Ku-YouTube ngitholakala ngumaluka, kanti-ke ku-Facebook futhi ngikhona ngingumaluka, kanti-ke naku-Instagram ngikhona futhi ngingumaluka. Yebo, kunjalo, siyabonga.
Banda uthi noma udlala uyasebenza epheka emculo yake Afro Jazz eseluleka uZulu ehamba ngegama lokuthi Maluka. Nguye msilaye uhlelo waza Woza Friday mbalaso ndeli chukela kini lonke igama lomu Ezel Jesus Banda.
Wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomkhankaso wokukhuthaza abantu ukuhlala ngekhaya bengayi emsebenzini ezikolweni lemakolitshini owe-National Schools Shutdown okhangelele ukwenziwa ngumvulo bathi amalungiselelo asekusibanga isiphezulu. Inani labantu ababhalise ukuvota kuhlandla lesibili lohlelo lokubhalisa abantu oluqhutshwa ngabeZimbabwe Electoral Commission libikwa liphindwe kabili nxa kuqhathaniswa lehlandla elenziwe ngumhlolanja elakuqala. Kuluhlelo Woza Friday liviki besilomculi osakhulayo uNomosi Banda owazakala ngegama lokuthi Maluka, yena icula ingoma zomjuma we-Afro Jazz. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah, and sithi libe lempelasonto elithukela.